Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7. Ngomvulo mhla ka 7 ngoNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lokho sekwedlule into sibili ethabisa abantu, kodwa ke yizifundo bani esizitholayo ngale inkemenkeme nje ukuthi umuntu uyaphika 8 years sokuthiwa akalacala yi Supreme Court.
Omunye weziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezisanda ukukhululwa entolongweni uthi ufice unkosikazi wakhe esetshiye umuzi wabo wathatha labantwana lempahla.
Kuqakathekile ukuthi ikhomishini ilandele intando kaZulu. Ngibona ngani mina abantu benza kahle ukuthi batsho ukuthi ikhomishini leyi kumele icubungisise indaba kambhuqazi wegugurawundi.
Iningi lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa kwekhomishini ebona ngokuhlaziya indaba iziphathelane lokwephulwa kwelungelo loluntu ngamasosha lamapholisa. Uhulumende uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne eHarare namuhla ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Alokhu etheleka amazwe enduduzo kulandela ukubhubha kuka-TB Joshua weNigeria owaziwa njengomprofethi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ongumphathintambo obona ngezempila kahle namhla uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne's Hospital eHarare esasivaliwe lapho achayele ihlombe ibandla leRoma ngokuphathisa kwezempila kahle. Abantu abangamachumi ayisikhombisa 27 kanye labantwana babikwa betholakale belegcikwane le-COVID-19 endaweni yokulondoloza abantwana eMary Ward Children's Home eKwekwe. Ugatsha lolu luthi izolo kuphela kulabantu abangamachumi amabili lanye 21 abatholakale belegcikwane le-coronavirus, abane kungabavela kwele-South Africa, oyedwa eZambia. Lokhu kukhuphule inani lasebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo laya kunkulungwane ezingamachumi phose amane 39,189 labulala abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,606. Asebehlatshwe umjovo wokwenqabela leli gcikwane sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 687,321. Lokhu kwenzakala uhulumende ebikwa isithi kakazimiseli ukwamukela umjovo wevaccine yeJohnson and Johnson. Weziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezisanda ukukhululwa entolongweni umnumzana Thungamirai Matsokere uthi ufice kutshaya umoya emzini wakhe unkosikazi wakhe esetshiye umuzi wathatha abantwana lempahla. Lokhu kuphume emhlanganweni obuqoqwe eHarare namhla ngamagqwetha amela umnumzana Matsokere lomunye wakhe umnumzana Last Mayengahama abahlala iminyaka eyisitshiyagalombili entolongweni kodwa bakhululwa ngoba betholakala bengalacala. Ababili laba bathi balakho kumangalela uhulumende emthethwandaba. Asizweni umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ukuthi ibandla leli limi ngaphi ngalolu daba.
Lokho sekwedlule into sibili ethabisa abantu, kodwa ke yizifundo bani esizitholayo ngale inkemenkeme nje ukuthi umuntu uyaphika 8 years sokuthiwa akalacala yi Supreme Court. Yisifundo bani esisitholayo ukuthi iappeal yenziwa ihlala iminyaka 12 months ibhalwe kodwa ibehluleki ukuthi baphangise ukutshela uZulu lezibotshwa ilokhu ivundekile njengomhlalo njengomkhemeswana. Sifundani ngama lower courts Isithethi nabemdc alliance sike sicubungule sitshela abantu ukuthi kanti kutshoni lokho yesiyathaba siyajabula senza amadili lokho kukhombisa mhlophe ukuthi illegal system amakhothethu kasasebe kasazimelanga asikasela independence sethungamelwa ngama-politicians. I-constitution yeZimbabwe ithi ama-courts are independent. Akufanelanga ukuthi alandele bani lobani, bafanele balandele i-constitution bakhangele icala njengecala. Izigwebo esinjalo kambe sasinga abantu bangaze baphiwe 20 years umuntu echaywe ilitshe elilodwa. Ilitshe lalingajikwa ngabantu abathathu khonapho khonapho bonke yini esingathi ngesikhiwa simultaneously bejika ilitshe.
Umnumzana Mafa usichasisela ingqubela phambili ngalolu daba.
Sizabe sihamba sikhankasa la majahala amabili uThungamirayelo last kumaprovinsi wonke bebatshela impilo abayihlale emajeli betshengisa abantu ukuthi eZimbabwe akukhululekanga amajeli angikhona athunjiwe. Sizathatha futhi ithuba khonapho sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bayirejista ukuba ngama-voters. Senza i-civic education kuzaba le program ezaholwa yi-national executive lama-province wonke lama-branch wonke ezabe iselebreta ukukhululwa kwamaqhawe wethu kodwa sifundisa abantu kakhulukazi ukurejista ngoba yisiqokoqela. Siyakwazi kuzaba le rigging kodwa singabachaya nge-100-1 i-rigging yangikhona ayisozibe khona. Sifuna ukuthi abantu lonyaka batshengise mhlophe njengoba lizwile ukuthi upresident Chamisa wayewine nge-66% u-2018. Yika noma sithanyela emadrobheni bayasidisturba bayasihlukumeza ukwesaba umdumo ozaba khona mdlana sesinqobile. Singabanqobi siyanqoba yithi abe-MC bekhulunyelwa him owena uFelix Makale Mafasibanda ijazi elindizayo.
Iningi lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa kwekhomishini ebona ngokuhlaziya indaba eziphathelane lokwephula kwelungelo loluntu ngamasosha lamapholisa. Lisithi kumele ihlaziye indaba zokuhlukuluzwa kwabantu ngesikhathi seGugurawundi. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu uphuma emhlanganweni wokwamukela imibono kaZulu ngabe dayela ephalamende ngomthetho lo. Umhlangano lo usuqhutshwe ezigabeni zonke zelizwe njalo namhla ikomiti yephalamende ebona ngezomvikela ibe iseHarare lapho abaningi abatshengise ukukhathazeka ngodaba lweGugurawundi. Omunye okhuluma emhlanganweni lo ngumnumzana Yanga Mathethe othe kumele ikomiti le ikhangele izehlakalo zokuhlunyezwa kwabantu kusukela ngesikhathi seGugurawundi.
Ngibona engani ukuthi ikomiti le ikhangele indaba zeminyaka esanda kwedlula ikuzama ukuvala amacala enzakalayo afana leGugurawundi, ukuthathwa komhlabathi ngodlakela, ukhetho olungakhululekanga lokunye. Ngibona engani kumele abantu balethe ukukhonona kwabo kusukela ngo-1980.
Lokhu kusekelwe ngomunye obesembuthwaneni lo umnumzana Liam Kanenga.
Daba lokuba umongameli ezame ukukhipha ezinye izinto ezixoxwayo kukhomishini kuphambanisa ukuba uZulu abakwazi lokhu okwenzakalayo. Kulungile ukuba uhulumende abone ukuba abantu benza umsebenzi wabo ngendlela ezinzileyo.
Okunye uZulu akhala ngakho yikuba abantu abake basebenza kwezomvikela bengaphatheki kukomiti le ngoba kungabangela ukuthi abantu besabe ukupha imibono ngokuhlunyezwa kwabo. Ingcishi kwezombusazwe umnumzana Mike Ndiweni uthi kumele udaba lwe ground lulungiswe.
Kuqhakathekile ukuthi i-commission ilandele intando kaZulu. Ngibona ngani mina abantu benza kahle ukuthi batsho ukuthi i-commission leyi kumele icubungisise indaba kambhuqazwe ku-ground ukuze le ndaba iphele.
Idale lephalamende lizaqhubekelisa imibono kaZulu ngalomthetho uze ulungisiswe. Abalelwa amalungelo oluntu bathi eZimbabwe selilezehlakulo eziningi zodlakela lapho amabutho lamapholisa ephula khona amalungelo oluntu kodwa kungela ndlela zokuba engabotshiswa njani. Ezinye izihlakalo ezenzakalayo zigoqela udaba lwe-ground lapho amasosha abikwa abulala abasekela ibandla lezaphu njalo bekhuluma indima ezitholakala emhlubulweni yomathebeleland ezigoqela isindebele. Kusukela ngo-2000 kuze kube namhla amabandla aphikisayo athi ukhetho lwande ukuba lodlakela ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngabebutho. Uhulumende kanye lebandla le-ZANU-PF bahlezi belandula ukuthi abantu bayahlukunyezwa elizweni. Ngimele isithu 7 ngiseHarare. Ngumlondolozi Ndlovu.
Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu iJackson yokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane we-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sekelika mongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris ufike elizweni leGuatemala ngesonto kuhambo olukhangelelwe ukuthi luhlaziye ezokuhamba kwabantu abasuka emazweni omabili njalo kuqedwe uhlupho lokuthwalwa kwezidakamiswa. Wele Nigeria izakhamizi zingcwabe abantu ababulawa ngabantshontsha inkomo emzini eyisikhombisa esigabeni seKebbi okwachiya abantu abafika phose amachumi ayisitshiyagalolunye 88 befile. Kulokubangisana okuningi ngenotho yelizwe lezemvelo kulesi isigaba. Abazali abalabantwana abaphila lesimo se-cerebral palsy bakhala ngokuthi babhekana lobunzima osokubangela ukuthi kungabi lokuhlalisana kuhle kumdeni njalo kuchitheke lemtshato. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngocweleyo.
Isimo se-cerebral palsy yisimo esibangelwa ikuphazamiseka kobuchopho umntwana ezalwa. Ekukhuleni kwakhe uyabe sefuna ukunakekelwa ngendlela ehlukileyo lokondliwa kwabanye abantwana. Unkosikazi Tracy Mabhiza okhokhela inhlanganiso yabantwana abaphila nalesi simo uthi ngezikhathi eziningi sigcina sibangela ukungezwani emulini.
Abaningi obaba bayabalela kodwa sesekutholile akathesi ukuthi omama ikakhulu bokufuthi sebebaleka udluba. Ngiyabona ubunzima obusobukhona phakathi kwezimuli.
Uthi lokhu kuchiya umama osala ebhekana lobunzima obukhulu ngoba umntwana olalesi simo edinga usizo zikhathi zonke ukunakekelwa emini lobusuku ngezinye izikhathi engayisiye yedwa emzini kanti edinga ukudla okuthile okufana lochako iminse lokunjalo ngoba engenelisi ukuhlafuna amakhabishi lamachunks asejwayelekile njalo edinga imithi ethile okunzima ukuba abantu bakufinyelele ngenxa yobuyanga osobubhakile elizweni kugcine kubangela ukuchitheka kwemichado emizini ejiyeneyo. Uqhubeka ethi uhulumende ngaphansi kogatsha lwabakhubazekileyo ubikwa ephathisa kodwa lolu sizo lubikwa lungenele.
Lakhathesi sibona ilizwe liyazama sibilisi kuthiwa kulama cash transfers abakhona kodwa akwanelisi ukuthi bafinyelele ebantwini bonke. inamba isilaye abazali bakhona sesike zabuza ukuthi asebeyitholile imali ngoba abalutshwane kakhulu.
Ngokwanda kwabantu abadinga ukuphathiswa ngendlela ezijeneyo kugcina sokusinda inhlanganiso ezizimeleyo ezivame ukuphathisa abaswelayo lababhekane lobunzima empilweni zabo. Igqwetha elilwe lamalungelo abakhwazekileyo umnumzana Abraham Mathetha uthi isikhathi sesiside loludaba ludinga ukulungisiswa, ngakho ke sokudingakala ukuthi kudingwe amacebo nendlela ezingcono zokuphathisa ngoba uhulumende ehlala ekhala ngodubo lokusilela kwemali.
Yebo, iconstitution icho njalo ukuthi kumele kukhangelwe ama resources, kodwa akutsho ke ukuthi lingakhangela ama resources libe selinika amalutshwane kwabantu abakhubazekileyo. Njengomphakathi ngibona ngani i-society yethu ama private players lawo kumele aphathise ngoba lezi izikhathi esiphila kizo zinzima kakhulu ngenxa yomkhuhlane we-COVID owayenza ukuthi amathuba abe malutshwane.
Udokotela Nomini Matara omela inhlanganiso yabodokotela abalwela amalungelo oluntu uthi balwela ukuba kwengezelelwe imali kwezempila kahle kulandelwa isivumelwano sasoabuja esikhuthaza ukwabelwa kwesilinganiso sokulutshumi lanhlanu ekhulwini 15% sebhajethi yelizwe ukuba singene emsebenzini wezempila kahle.
Sikuchaza uhulumende ukuthi eqhubekele phambili esengezelela imali ayifakayo kwezempila kahle.
Oqhubeke ethi kube nenguquko kwezinye inhlangothi lapha nalaphaya eze ngokuqhamuka kobhubhane lo-COVID-19 ngoba sebebona lezibhedlela zemaphandleni sezitholiswa ingatsha zama-high dependency units lama-intensive care units. Isimo se-cerebral palsy sihlasela ubuqhopho, siphazamise umuntu kundlela ami ngayo la kundlela ahambisa ngayo izitho zomzimba. Inhlolisiso eyayenzwa ngomnyaka 1996 yaveza ukuba abazali abanakekela abantwana abalelisi simo bagcina bekhathazekile engqondweni bedinga ongabasiza kulo mthwalo. Lesi simo sibikwa sihlasela phose abantwana ababili kunkulungwane ngayinye emaphandleni eZimbabwe, kanti befika kwabedlula abathathu 3.3 kunkulungwane ngayinye kubantwana bonke abazalwa bephila emadolobheni kuleli, kanti emhlabeni wonke jikelele leli nani lifika kwabane kunkulungwane ngayinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku shortwave.
Abantwana labazukulu abalezihlobo ezafela emgodini yeWange Colliery ngoNhlangula ngomnyaka ka-1972 bakhalaza ukuthi inkampani le ibavulele amathuba okuthola imisebenzi etshiyeneyo efana leyabomanjinela bengabangisani kakhulu labanye abafisa ukusebenza kumbe ukufundela imisebenzi le eWange Colliery. UGibbs Dube sethulela lolu daba ngocweleyo.
Wabhubha abantu abangamakhulu amane lamajumi ayizikhombisa kuze kubhidlike umgodi eWange Colliery No. 2 mine mhla ziyisithupha kuNhlangula ngomnyaka ka-1972. Abantu badilikelwa umgodi lo bathiya imuli zabo zihlupheka, loba nje kubiwa ukuba inkampani le yabanika imadlana yokuthenga ukudla lokunye. Abantwana labazukulu abalezihlobo ezafela emgodini lo bathi kumele iWange Colliery ibavulele amathuba emisebenzi. Unkosikazi Anakleta Tatu ngomunye ofisa kwenziwe lokhu.
Sifisa ukuthi ngani bayasinika even ama-scholarships. This would like to see continuously is advanced. Wanga kwansi kuti basinike ama scholarship. Ngamfundi maybe want to do inyenzi degree. They sponsor me. Kuna abanye abangela umsebenzi, abanike umsebenzi eWange Colliery. Kumele basenzele khonoko ngoba abazange besenzele lutho. So kumele basinike ithuba lokuqala nxa be recruit. Umsebenzi even kuna abanye abahamba esikolo, nxa kuti bathatha kume ngo apprentice. Nursing, vale esikolo sawe Ecofield, nakuyikuthi umuntu ungutitsha ufuna ukufundisa eWange Ecofield bamthatha.
Unkosikazi Tatu uthi sebeke bakhulumisana leziphathamandla zenkampani le ngodaba lolu.
sake sakhulumisana labo sihambe kugathering lezane senziwa every 6 June, but asikaze sibone action engani ingcono. We have said it several times, so I would khuluma kanene, but bakhanya ngani they are reluctant. Akabenzi lutho, especially ebantwaneni. They stick on saying ama widows, but abantwana babaphushela khatshana.
Unkosazana Audrey Zulu ngomunye njalo olokhulu waphelela emgodini lo.
At least ikampani ngabe yanceda ngokubanika something like i-life insurance ukuthi bethathe some of those abantwana abama-deceased labana, at least bethole ama-benefits like ukuthi bengeniswe ekhampanini, bethole imisebenzi ekhampanini automatically ukuthi labo bebe ngama-breadwinners.
Baningi abasekela lokhu. Omunye wabo unkosikazi Esther Mpala ulesihlobo esaphela emgodini lo. Uthi inkampani yeWange Colliery kumele icele kuhulumende ukuba usuku lokubhidlika komgodi we-number 2 lube likhefu elizakhunjulwa ngabantu bonke kwele Zimbabwe.
Uhulumende kumele ayenze ilanga leli u-6 June abe yi-national holiday ukuze abantu baqakathekise ukugcinakala kuhle kwezisebenzi nxa semsebenzini.
Loba kunjalo, bayabonga abanye ngabakwenzelwa yinkampani yeWange Colliery. U-Ephraim Zulu omunye wabo.
Ungasenani, siyabonga ngomsebenzi omuhle oyenziwa yiWange Colliery Company, ikakhulu sikhangelele i-department yabo ye-safety eyokuthi khona bebone ukuthi khona ingozi ezinjalo azisoze zaphinda zenzakala njalo futhi eWange.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lonkosikazi Beauty Mutomba ophethe uhlangothi lwezokwethulwa kwemibiko kwinkampani yeWange Colliery ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Abanengi kwele Zimbabwe bathi abezokholo balahlekelwe ngokubhubha kuka-TB Joshua owe-Nigeria obesaziwa ngokuthi ngomprofethi ngoba wayengumuntu ongelabandlululo njalo esindisa impilo zabantu umhlaba wonke. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi ukubhubha kuka-TB Joshua obelodumo emhlabeni jikelele kuyisimanga njalo kunzima ukuthi bakwamukele. Unkosikazi Monica Mutswanga, umphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko, uthi bazwela amanye amazwe e-Africa ubuhlungu.
Prophet TB Joshua was not a Zimbabwean. We as a government of some sort is a fellow.
TB Joshua ubengaso sizalwane salapha eZimbabwe, kodwa sizwa ubuhlungu ngoba ubengumuntu laye ozalwa khona apha eAfrica, ubengumuntu olothando encedisa abantu. Sizwa ubuhlungu ngokuhamba
the country and we feel saddened about the passing on.
Umfundisi Anderson Sherini uthi ibandla lika TB Joshua lilahlekelwe kakhulu kodwa izulu lijabulile.
Ukubhubha kuka-TB Joshua ibandla lilahlekelwe kakhulu singabali eNigeria but libandla umhlaba wonke. Sinanzelela ukuthi bengumuntu obefinyelela wonke umuntu yonke indawo, kodwa ke izulu ligeyinile.
Umnumzana Somandla Mathe, umfundisi weKingdom Transfer International, uthi ufunde okukhulu kumuyi uTB Joshua okufana lokuzehlisa.
TB Joshua ube ngumuntu ochumayela ivangeli, ube ngumuntu ogcina izintandane, ogcina abafelwakazi, amawido lama-orphans. Kodwa into esifundo kithi kuyikuthi lanxa uNkulunkulu ekusebenzisa kangakanani okuseleyo ukuthi uzehlise, uzithobe, sithi lala kuhle TB Joshua. Izifundo sitshele zona sizasala sizilandela, ezifana lozo uthando, lozo kupha, ungakhethi umhlobo, ungakhethi ukuthi lo muntu ngweliphi lizwe, ubulothando lumangalisayo.
Unkosikazi Suko Luhle Sibanda obengumlandeli ka-TB Joshua ebulenjini uthi udabuke kakhulu ngoba ubelokhe efisa ukuyamvakatshela abone ubukhulu lezimanga zakhe athi zivela kuNkulunkulu.
Ngilokudana kakhulu ngokufa kuka-TB Joshua ngoba selokhe ngaqala ukuthi ngibukele ukwenza kwakhe ku-TV. Bengilokhe ngifisa ukuthi ngiyefika eNigeria ngiyebona izibamanga. Ibandla lakhe kukhanya kulibandla elilothando kakhulu njalo ligcwala ukugcwala kalo kutsho ukuthi abakuthola khonapha njalo lothando lwabo lwenza ukuthi bakhule.
Umuyi uprophet TB Joshua obesele minyaka engamachumi amahlanu lasikhombisa i-57 ubhubhe ngomgqibelo ntambama ngemva kokugqiba inkonzo njalo imbangela yilokhe ingakazakali. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, amaqembu amakhulu emdlalweni wenguqu asezibeke kusimo esihle sokudlulela kwisigaba esilandelayo somncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup esaqhubeka elizweni. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngocweleyo.
Ukusibaya sikaGroup 1 iqembu leDynamos lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo eyi-9.2 kuthi endaweni yesibili kule qembu leCapes United lona lilemiklomelo eyi-6 ngemva kokuba sekudlalwe imidlalo emine. Endaweni yesithathu kule qembu leHarare City lalo lilemiklomelo eyi-6 kuthi eleZPC Kariba lisendaweni yesine lilemiklomelo emihlanu. Emsileni kule Rentals leYada ezilemiklomelo emibili iqembu ngalinye. Kula maqembu ayi-6 kusibaya sikaGroup 1 okusho ukuba sekusele umdlalo owodwa ukuba imidlalo le ifike phakathi laphakathi. Kusibaya sikaGroup 2 imidlalo isifike phakathi laphakathi njalo amaqembu sekumele aphindane umphehlo. Ngemva kwemidlalo emithathu iqembu leChicken Inn leHighlanders asele ehlezi phezu kwengalane lemiklomelo isikhombisa iqembu ngalinye. LeChicken Inn lona lihlezi esiqongweni ngoba lihlohle amagoli amaningi. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu futhi bangene kulomdlalo bengazange bathole ithuba lokulungisisa amaphutha abagadli babo ngoba abadlali bebekhalala umsebenzi bekhonona ngeholo.
Ngathi uphathi kweviki ukuthi lapha lokumele sike khona siyeqedisa wehlula but mfuna ukusebenza gadalala njengomqeqeqi kodwa ithuba salitholanga namhla futhi sakathola amaningi ngoba mbona ngani amabili amathathu hayi kumele angene kodwa abafana abazange bekwanisa luvalo singatsho but into engithi njengomqeqeqi sizakwanisa ukuthi nisebenze ngaso kusiyaphambili.
Kusibaya sikaGroup 4 iqembu leNkezi Platinum Stars yilo elihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo eyi-9.1 ngemva kwemidlalo emithathu. Endaweni yesibili kule qembu leFC Platinum lona lilemiklomelo eyi-6. Iqembu leNkezi lidinga ukuba linqobe kanye kuphela nxa amaqembu esephindana umphehlo ukuze lizithole selidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano lo weChibuku Super Cup. Ngaphansi kwengalane kule qembu leTriangle kanye leWawa wona lo mklomelo owodwa iqembu ngalinye. Kusibaya sikaGroup 3 yiloba yiliphi iqembu lingadlula lela kusigaba esilandelayo njengoba phezu kwengalane uhlezi iqembu leCranbourne Bullets elilemiklomelo emihlanu ukuthi ngemva kwalo kulamaqembu abalisa eleBlack Rhinos kanye leTenex alemiklomelo emine iqembu ngalinye. Emsileni wengalane uhlezi iqembu leManyika Diamonds elilemiklomelo emithathu. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Omunye weziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezisanda ukukhululwa entolongweni, uMnumzana Thunge Mirai Matsokere, uthi ufice unkosikazi wakhe esetshiye umuzi wabo wathatha abantwana lempahla. Iningi lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa kwekhomishini ebona ngokuhlaziya indaba eziphathelane lokwephulwa kwelungelo loluntu namasosha lamapholisa. Uhulumende uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne eHarare namhla ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Hayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington.